uhulumende ukhulumile ukuthi izikolo sezivuliwe kodwa nxa kungela ukufunda okwenzakalayo ezikolweni kuyafana lokuthi azingavulwa ngoba akula ababalisi ezikolweni bayakhala ngendaba yeholo. Yes, uvumile laye uminister we information and publicity ukuthi kulezinye izikolo akula ama thermometers. Thina njengehlanganiso sike sayenze isurvey izolo lanamhla sithole ukuthi kulezinye izikolo akula even impahla zokuvikela umkhuhlane we COVID-19 ezifana lama hand sanitizers lama face mask. Yikho kadisivele sikukhuluma sitshela uhulumende from budala ukuthi uhulumende akumelanga avule izikolo nxa abantwana bekunke bengakathestwa nxa impahla zonke zona lezi zingakatholakali ezikolweni zonke ilizwe lonke leZimbabwe ngoba sokukhanya sokule discrimination ukuthi kathesi abantwana bona laba kunezona lezi izikolo ezingela ama thermometers lokhe behlangana enxa sebethelelana umkhuhlane we COVID-19. So uhulumende sometimes kunzima kuye ukuthi alalele ama advices avela kuma unions. Ingozi isibili sicreatwe nguhulumende.
Umphathintambo uthi izikolo ezingelamanzi zivinjiwe ukuthi zivulwe. Singabe sikhuluma ngezikolo eziningi yini lapha?
Ikakhulu zisemakhaya lezinye ezikuma cities or kuma towns afana lakho Bulawayo labo Harare amanzi ayahlupha kathesi. Singakhangela i-section 56 ye-constitution elizweni leZimbabwe ikhuluma le equality and non-discrimination. Yikudiscriminator abantwana ukuthi labo abaku-disadvantage akumelanga babenefit i-education yet abantwana bona laba bayabhala ama-same examination. Kuyafana futhi lokuthi usephambanisile i-section 75 ye-constitution yelizweni leZimbabwe ekhuluma about the right to education. Uhulumende kumele avale izikolo zonke then angalungisa ama-challenges wonke wona lawa then isikolo sezivulwa.
Uhulumende useke walikhulumisa yini njalo lani lizaqhubeka yini likhalala umsebenzi njengoba abantwana sebezabhala imhloliso?
Yes, uhulumende lokhe ezithuleli asikatholi i-formal communication. So ababalisi bazaqhubekela phambili beyala umsebenzi until umqatshi azi abaholise imali enileyo ngedola leMelika. Lokhu okuthi abantwana sebezabhala ama-examinations, yes siyabazwela sibili abantwana bona laba kodwa kunzima ukuthi umbalisi ahambe ayofundisa omunye umntwana yethi umntanakhe ehlezi endlini engakwanisi ukumbhadalela i-school fees yena engadlanga yena ecabanga back ukuthi ulezikwelete about 3-4 months ukuthi akakwani bhadale ama-rentals ewazi ukuthi angakhwehlela akwanise ukuthola imali yokuthi ayozilaphisa esibhedlela engagezanga engagqokanga kuhle. So ababalisi bazaqhubekela phambili beyala imsebenzi until uhulumende aze abaholise imali enileyo.